Koko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 10 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sasithatha thina ithuba elokuthi sibonane nebechu lomphakathi, sikhulumisana baze bacela ukuthi bafuni bahlangana necommission bazwisise ukuthi khathi bahloseni futhi bazasebenza njani.
Abe commission ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission lamhla bahlangane labebandla leMthwakazi Republic Party labamanye amaqembu alwela ilungelo likaZulu. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana sezikhuthaze ohulumende abakumanyano wamazwe angezansi e-Afrika we-SADC ukuthi bengezelele imali abayinika inhlanganiso ebona ezibona ngamalungelo abantwana. Abezindaba sebekhuthazwe ukuthi baphe ithuba eleneleyo emabandleni wonke abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka ngalesi sikhathi sokukhankasela ukhetho. Zonke lezindaba lezinye lizezizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izphathamandla zekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission lamhla zihlangane labebandla leMthwakazi Republic Party ibheju likaZulu labeMthwakazi Restoration Movement 1893 bezama ukuphuma lamaqhinga okulungisisa indaba zokuxabana lokungezwani elizweni. UMathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Kunyanga ezimbalwa ezedluleyo amaqembu la ake aduma ngokuphazamisa imihlangano yabe commission le ANPRC eyenzelwe kobulawayo leLupane bethi abafuni ukukhulunyiswa ngabakhuluma ulimi lwesishona. Umhlangano wanamhla wenziwe ngemva kwesicelo samabandla lawa sokuthi bafisa ukuxoxisana lecommission mayelana lemizwa yabo kanye lokuthi izichaze kabanzi ukuthi ijongeni. Umfundisi uRay Motsi okhokhela iqembu leNational Transitional Justice Working Group uqoqela umhlangano uchasisa kabanzi ngawo.
Kwavela endaweni yokuthi khona sihlangana ecaweni yaseBrethren Christ kungani kwaba lomdlwangudlwangu khona ngale abantu bangasazwisisi ukuthi kwenokwenzakala. Sasithatha thina ithuba elokuthi sibonane nebechu lomphakathi, sikhulumisana baze bacela ukuthi bafuni bahlangana necommission bazwisise ukuthi khathi bahloseni futhi bazasebenza njani. Sabiza thina abe commission ukuthi bazohlangana labo.
Umgcini sihlalo wecommission le uretired justice Selonari uthi bakubone kufanele ukuthi bavume ukuhlangana lamaqembu lawa ethi njalo ingxoxo yalamhla ihambe kuhle ngoba kungela othethisileyo watshengisela njengesikhathini esidluleyo.
Ibe azange ibe lesikhathi mina njengo chairman ukuthi ngihlangane lakhe. Kube kulethe umbuzo we understanding yama languages. Akubona kufanele njengo chairman ukuthi ngizobuzabuzisa imbuzo ukuze ngizwisise ukuthi kanti bekule problem yini kumbe hathi. Besikhuluma kakuhle si exchange ama words. Labo bacelile ukuthi uChairman azohlangana nabo.
Omunye wabakade besemhlanganweni lo uthe ufisa ukuthi udaba lweGugurawundi lungahlanganiswa lezinye indaba kodwa luhluze lulodwa eceleni. Okuphendulwe nguNare uthe izifiso zabantu bonke bayazamukela njalo bazazisa phambili.
Ayisibo bokuqala bake bakukhuluma eGwanda barise umfuso sawuthwala ke sahambisa kubaphumadi. Ngiyathemba ulokhu esakuhlafuna ukuthi kutheni abantu abakwali lathi asikwali ukuthi udaba lwegugurondi lunganiluzi manyana ukwedlula okunye.
Umnumzana Njabulo Ngwenya, ilunga le-MRP, uthi bayajabula ukuthi bahlangene labekhomishini le, bethi bafisa ukuthi iqale ngokuqeda ukuncindezelwa kwabantu besiNdebeleni lokubandlululwa ikakhulu ekutholeni imisebenzi.
Siyajabula ke namhla ukuthi PRC izile ukuthi uzokhuluma lathi. Siyabonga ubaba uNare, wenza umsebenzi omangalisayo. Wonke nje amahlebezi lokwesaba kade silakho hayi namhla kungathi kuphelile. Esikufisa ukuthi nje ngabe iNRP iqala ngokwenza umsebenzi wokuqeda ukuhlalwa phezulu kwesinye isizwe ngesinye isizwe. Sibona ngathi yikho okuphuthumayo kumele bakwenze manje, yikho kuzaqeda indlala ebantwini bakithi.
Ikhomishini ye-NPRC ithi izakwenza umhlangano omkhulu ozohlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare, lapho okuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa ikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana sezikhuthaze ohulumende abakumanyani wamazwe angezansi e-Afrika we-SADC ukuthi bengezelele imali abayinika inhlanganiso ezibona ngamalungelo abantwana ukuze zenelise ukubanakekela lokubafundisa indlela abangazinceda ngazo. UGibson Bebe usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni owenzelwe eHarare wokukhetha inkokheli yomanyano walenhlanganiso oweChild Rights Network for Southern Africa abatsha abazasebenza okweminyaka emibili elandelayo. Unkosikazi Innocentia Mashiyane obemela lenhlanganiso ukhuthaze uhulumende ukuthi bazinikele ukuqakathekisa ukunakekela kwabantwana ngokungezelela imali abathi ngekunakekela abantwana njengoba incane kakhulu.
I-AGM ethu beyingakuku-elekta i-new committee members so that amalungelelo abantwana ayafezeka in Southern Africa. Ama-rights abantwana abangcono mathi ngafocus ku-public investment in children nge-government. If government iya-investa kubantwaneni, abantwana bethu bazoba protected and ama-rights wabo azofezeka.
Umnumzana Maxim Murugwe okhokhela inhlelo zeZimbabwe National Council for the Welfare of Children uthi iSouthern Africa, iZimbabwe iphezulu kwamanye amazwe ngoba yiyo elemithetho emele ukunakekelwa amalungelo abantwana, kodwa okungekhoye kulandela lomthetho osokufuze kulungiswe nguhulumende.
Uma sesikhangele indaba ezemthethweni, iZimbabwe ikhangele iphezulu kwamanye sesikhangele lamanye amazwe. Silemthetho yethemihle sibili elondoloza amalungelo abantwana, kodwa kufezeke ukuthi siyilungise futhi ukuthi ibe phezulu njengoba leko kwenzakala ekhathesi ukuthiwa i-alignment le-constitution. So kukhuthaza uhulumende ukuthi ephangise iqhubekele phambili kuhlelo loku-aligna imithetho yethu le-constitution. Amanje sikhangela lapho ekwenzeni yikungani silokhu khonona khona ngoba imithetho i-right, kodwa ekwenzeni lapha kukhanya kuyaxega-xega. So sifuna ukuthi uhulumende elungise ukuthi imithetho le ibe khona, ibe siyibone vele empilweni yabantwana, sibone inguquko enhle empilweni yabantwana.
Wakhuthaza uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ukuthi engezelele imali yokunakekela abantwana lokunye okungabanceda kunhlala kahle yabo okungasikho mali.
Uma sesikhangele okweZimbabwe, thina silezikhalazo zethu. Uma sikhangele amalungelo abantwana, sikhuthaza uhulumende ukuthi ayengezelele imali efakwa kumhlanganiso ezikhokhela amalungelo abantwana ngesikhiwa leya esithi investment in children. Bese sikhangele ukuthi uhulumende kumele enelise ukuthi abantwana bethu baye esikoleni njengokula bantwana abaningi abehlule kuya esikoleni ngoba abalamali. Bese sikhangele ukuthi abantwana la kumele benikwe ithuba lokuthi bebone bephatheka ezihlelweni ezilwela amalungelo abantwana.
Umhlangano lo wenziwa inhlanganiso yamalungelo oluntu Human Rights Watch isanda ukuthula kwalo olulove ukuthi inhlupho ezibhangene labantwana zokuncindezelwa kwabantwana emaplazini awegwayi eZimbabwe. Umhlangano lo ukhona okwamalanga amane uphela ngolwesihlanu ungenwa ngamazwe angaba lithumi lambili chofu esemhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika owesadak kanye labavela kwele Ethiopia nalabo abangamalunga anxusiweyo njengezethekeleli. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Abenhlanganiso lela amalungelo abaphila ngokuthengisa abebebulawayo Vendors Traders Association bethule impumela yocwaningo oluveza ukuba abantu abakulumsebenzi kobulawayo bayahlukuluzwa ngamapholisa kanye lawo ikhansili njalo lemithetho elawula ukuthengisa edolobheni lokhe ilomthonselanyana wocuku lwabamhlophe lona ilizwe selathatha uzibuse. Okunenga sikuzweni kuAnastasia Ndlovu esiphalo ludaba ekobulawayo.
Inani labantu abathengisayo kobulawayo libikwa lidlula amachumi ayisificamunwemunye ekhulwini, kodwa indawo lemithetho yabantu abathengisayo ilongcindezelo njalo abantu abathengisayo bahamba imango emide besiyabhadalela izikhenxe zokuthengisa okuyisisindo esinzima kwabathengisayo. Unkosikazi Patricia Ndlebe olilunga le-BVTA uthi bakhangelele ukuba ikhansili ilethe inguquko elesithunzi ebantwini abathengisayo.
Sikhangelele ukuthi kube lokuguquka lenguquko ekusebenzeni lathi thina esingekho emsebenzini eyi-full employment. Khona lokhu ukuthi kulabo siphatheleni like umngane wami kade ekhuluma lapha, kulezinye izinto zokuthi nxa zikhulunywa akula platform yokuthi ungayakhuluma kube lo muntu olalelayo kumbe osebenza yo ukuthi kube kutshintshwe okuyabe kungafanelekanga.
Evumelana lenkulumo kaNdlebe, unkosikazi Pauline Sibanda uthi abantu abathengisa okungekho emthethweni babenza basebenze nzima, ngezinye izikhathi babanjaniswa labo, ekhuthaza ukuba abalandele imithetho yekhansili laloba inzima.
Kulabanye abantu abangekho registered abathengisa okungekho emthethweni. Kodwa abathengisi babe semaceleni ethu eduzane lathi kwenza ukuthi nxa i-city council kumbe ipolisa libuya kubamba lo muntu o-registered ngasikhathisini, of which asikho esikuthandayo thina lokhu, asikho esikufisayo ukuthi ngabe kuyenzakala. Njalo kulamanye abanye abathanda ukuthi ba-bribe amapolisa. Into ezinjalo kasizifuni, sifuna into ezi-transparency. Yikho the cities emphasize ukuthi kabarejiste, babe registered. Everyone must be registered. Abhadale ama-licenses afuneka, ama-taxes afuneka e-government.
Umcwayisisi wocwaningo lwabantu abathengisayo kobulawayo uDokotela Ngqobizitha Dube uthi inani labantu abakulumsebenzi lokhe liqonga, ngakho ikhansili sokumele iphume lamasu okubasiza.
Ngiyathatha ukuthi abantu abathengisayo sebasebandi into bazakhona besanda nxa umkhono mosifa, kodwa akusho ukuthi nxa ukuthi banda kuzawuba into e-permanent. Kumele ukuthi sizame ukukhangela into elengehlangathi zonke, sibone ukuthi nxa into zingatshintsha bengafakwa njani into the mainstream economy, njalo nxa into zingahlala zinje kungasizwa kanjani.
Kulandela ukuma manzonzo komnotho lokuvalwa kwamankampani ezweni, iningi labantu abalahlekelwa imisebenzi sebephila ngokuthengisa. Impumela yocwaningo olukhutshwe yi-BVTA luveza ukuba ikhansili lohulumende bafumanwe bengazilungiselelanga ukusebenzelana lenani eselikhuphukile labantu asebephila ngokuthengisa, njalo sebebotshwa mahlayana, kukanti abakulumsebenzi bayabe bedinga nje ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapho amapolisa ogatsha lezomvikela olwemelika olwe-FBI izolo angene emahofisini egqwetha likamongameli Donald Trump bathatha ingwalo lencwadi eziphathelane lokubhadalwa kwesivalamlomo sikantombazana ophila ngokuthatha imifanekiso yezecansi othiwa walala loTrump phambilini kokhetho nyakenye. Wambhadala i-$130,000 ukuthi angalokuthi akuveze lokhu. UTrump usole kakhulu lesi sehlakalo esithi bamutsha isikhathi bemdinga ubuthakathi obungekhoyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Muzi Ncube.
Okwenzakala lapha eMelika kutshengisa kakhulu ukuthi akula muntu ongaphezu komthetho, even yena upresident. Kutshengise kakhulu lokho ukuthi uPresident Trump lo makunguye owa-appointa u-district attorney yenalo in the Southern District eyiyo e-issue i-warranty kayegqwetha lakhe yena uTrump. Kutshengise ukuthi undoda lo umthetho uyawazi, uwazi okokuthi uchiye ukuthi uTrump nguye owam-appointayo, kazange akusebenzise lokho, ulandele nje umthetho, which is just the constitution, the rule of law, which is why Tina we fail a lot in Zimbabwe to do. Ngezinto ezincane nje kuphela zokuthi silandele even a party constitution, uyabo, siphambanisa khonapho thina eZimbabwe. Uyabona mnumzana Gandhi.
Ye, manje ungathini wena nxa ubona khonoko okwenzakeleyo ukubana umongameli yena uyakhonona esithi abakwenzileyo lokho akulunganga kodwa ukhanya kanamandla ukuthi engathatha nyathelo bani, kukutshengisani lokho?
Kutshengisa phela kakhulu ukuthi khona the law is at play and is at hand. Ngoba umthetho nxa ulandelwa, umthetho does not necessarily come to your favor. Uyabona? Umthetho ulandelwa ngokuthi umthetho uthini and wena uphambanise njani. Umthetho kulapho uqondisa khona, awulalo ukuthi wena ungupresident kumbe ungumuntu ovele uvela emakhaya khona lawula ntshomala awula peni, but icala licala. Mnumzana Gandhi.
Alo ke kumnumzana Muzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika bekhuluma ecingweni esedolobheni leVirginia. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lagu 15775 kHz, lapho esizaba sixoxa khona uhlelo lwabatsha olwethe connection. Sixoxa ke ngemikhankaso esisungulwe ngabatsha abafisa ukuncintisa ezikhundleni zobukhokheli efana lowe hashtag generational consensus leminye. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ukusetshenziswa kwemitshina yamakhadi amabhanga ama-swipe machines ngabaphila ngokuthengisa emgwaqweni kwamukelwa ngabanye, kodwa abathengisayo bona bathi balengxaki abadibana lazo ngenxa yokusebenzisa imitshina le. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyebulawayo Upcoming Traders Association, umnumzana Dumisani Ncube uthi sebebaningi abathengisa izitaladeni besebenzisa imitshina le.
Singethe ibhenki njengeswadi inikile amamemba zethu ama-swipe machines, labanye basebenzisa i-EcoCash, kodwa kulobu nzima ngoba thina ibhizinisi zethu zifuna i-cash kakhulu. Abala ama-swipe machine bathola sebeinzuzo abantu, kodwa ukuthi uyikhuphe ebhenki kokusuka kube lihlungu xa sokumele ukuthi uyehoda, ngoba kwezinye indawo uhulumende kazange akuphathe kuhle, ngoba kwezinye indawo lapho kodwa khona njengamamakethi abanye abavumi ukuthi konkona kusetshenzise nala ama-plastic money. babefuna ikheshi.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lanxa uZulu esamukela ukusetshenziswa kwemitshina le, udubo lokusilela kwemali kumele luphange lulungisiswe.
Ngawuqakathekisa ukuthi kulungisiswe kuhlupho. Izolo bengise emhlanganweni weZimbabwe Dialogue, yena CPI le Institute. Uthi namasa, ukuthi thina abantu vele singathi silokhu phambaniseka kancane. Ngathi sithi thina akula mali emabhenki. Abanye bathi khona imali igcwele isitradini. So uthi namasa uthi nanxa lisithi linakula mali ebhenki kodwa isesitradini, imali yakhona yavela ngaphi. Kutho ukuthi uhlupho ngolokuthi imali vele iyathathwa, thathelwa ithathwe ebhenki ngabanye inikwe abantu abasesitradini. Kabadinge indlela yokuthi abantu bajabulele ukuthi imali ihlale ebhenki. Owakhathesi vele luhlupho. Ngathi ngisakobulawayo, ngabe kuseniseni ngama-fine. Abantu babesele kugcwele emabhenki bemelela izimali zabo kuma-queues. Ye akube akulungisiswe ukuthi imali kayizakale phela abantu ngabadingi 10,000 ebhenki. Umuntu abe dingi $200-$500 kodwa shinamasi uthi yena wena ufuna ukadinga $50,000 kumbe $300,000 wathenga indlu awusizokwenzakali. Ye kulokho kulo hlupho abafuna izimali ezincane kabakazizuze ebhenki.
Ukhansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi udubo olutholwa ngabasebenzisa imitshina le yikuthi imali abayenzayo icina ingasasebenzi kahle ngoba imali eyabe isekhadini ngama-bond notes angasebenzi phandle kwelizwe.
Yebo, ye kuyanceda kungathi kungcono sibili, but udubo osolukhona manje yikuthi khona umuntu wonke eyabe eselawo lawo makhadi kodwa ke abantu sebekhweza izinto ngoba umuntu uyabe eswayipha. So imali leyi ke esiyiswayiphayo kayisiyo US but ngapha siyabesithi US kodwa ingasiyo US ngamabhondi. Ibhondi leli kalisebenzi phandle kweZimbabwe, even eZambia kalisebenzi. So kufana nokuthi ya siyaphonga ukuzidlalela nje sikolapho. Yebo kurayithi ekuthini khona abantu bonke bathola ama-side card, kurayithi kakhulu, but izinto ke ezikhwelayo.
Ukusetshenziswa kwemitshina le kusuka kube nzima emaphandleni ngoba kungela magagasi okuyisebenzisa. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe eseqinisa imikhankaso yawo yokukhetha yokhetho oluzayo, onozindaba sebekhuthazwe ukuthi mape ithuba elaneleyo amabandla wonke abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseSouth Africa.
Sikathi sonke nxa kulokhetho eZimbabwe, amankampani abezindaba awumphakathi akugxela iZimbabwe Broadcasting Corporation ahleli sethezwa umlando wokwenza sengathi imisakazo yebandla elibusayo eleZANU-PF. Le yinto amabandla azancintisa lonyaka athi akhangelele ukuthi iphele du, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise kaninginengi ukuthi uhulumende wakhe ufuna ukwenza izinto ngendlela ehlukileyo. Ngokutsho kwekomishini yezokhetho eZimbabwe, kula mabandla edlula 108 abhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka. Unobhala jikelele webandla le-United Democracy Movement umnumzana Andrew Nyathi uthi abezindaba ikakhulu amankampani omphakathi banomlando wokubika ngemikhankaso yawo wonke amabandla la. Uthi akusimlando wabezindaba ukwahlulela ukuthi iliphi ibandla elithandwa ngabantu kumbe hatshi, kodwa abantu kufanele baphiwe ulwazi bazikhethele.
Kuyadingeka ukuthi ama-political parties aphiwe i-platform or indima elinganayo yokuthi kubonakale lapha abalima khona ukuthi kunjani, abantu bazikhethele bona bodwa, njalo abantu bazithathele bodwa ukuthi hayi lokhu kuhle lokhu kakuhle.
Unyathi uthi kunengi abakukhangelele emsakazweni yomphakathi ngalesi sikhathi sokhetho.
Ake siphenini abanye labo i-chance yokuthi labo bake bazicacake sizwe ukuthi bona bathini, ukwenzela ukuthi umsebenzi wesizwe uhambe kuhle, umsebenzi wokuthuthukisa isizwe ube muhle so that ilizwe leZimbabwe lithuthuke.
Ngokutsho kwemithetho yokhetho evunyelwane ngamazwe e-SADC, wonke amabandla aphatheka ekhethweni kufanele aphiwe ithuba lokwethulelwa inhlelo zawo ngamankampani okusakaza omphakathi. Baningi kokwakhathesi asebetshayele izandla umsakazo we-ZBC kanye ephephandaba le-Herald ngokwethula indaba zokhetho ngendlela esuthisayo ikakhulu yemikhankaso yomanyano we-MDCT Alliance leZANU-PF. Kodwa kwamabandla amancane athi lokhu akwenelanga njengoba abezindaba laba bekhangela kuphela inhlelo zamabandla amakhulu bona bejiywa phandle. Umgcinihlalo webandla lezaphu kule-South Africa umnumzana Bongani Halimana uthi kusegcekene ukuthi imisakazo yomphakathi ilokhu ithatha icele kwezokuthulwa kwemibiko ephathelene lokhetho.
Sibonile esikhathini esidlulileyo ibandla lezaphu limatasatasa kuma constituencies akobulawayo lasemathebeleni south lasemathebeleni north likhankasa lisenza i door to door asizange salibona kumabona kude njalo asizange salizwa lisakazwa emsakazweni we radio.
Le yinto athi kufanele iphele.
Konke lokhu kwenziwa ukuthi i-constitution yelizwe, isisekelo sembuso selizwe asilandelwa futhi njalo asihlonitshwa. Njengezaphu siyakhuthaza ukuthi uhulumende obusayo akahloniphe isisekelo selizwe, akahloniphe lokho okwavunyelwana ngabantu ngo-2013 kwafakwa kusisekelo selizwe.
Umcwaningi enhlanganisweni ye-Chris Hani Institute umnumzana Samukela Khadebe uthi kucace bha kufanele kwenziwe ngonozindaba ngesikhathi sokhetho.
Balumlando hathi nje okubika ukuthi lapha kwenzakala lokhu, lapha kwenzakala lokhu, kodwa ekuvezeni okuyikho okufanele kwenzakale nxa kungenzakale kuhle. Kambe zonke izinto eziyimfanelo na ezokube lokhetho olumgceke olungazi ukuba lempisa lengxabano zikhona na.
Wadebe uthi abezindaba balomlando okungathathi hlangothi xa bebika iindaba zokhetho. Lokhu uthi bakwenza ngokubika iindaba ezenzakalayo kumbe ezemikhankaso ngendlela ezakwenza uZulu azikhethele yena ibandla elimkhanga ngcono engazange ajotshozelwe abezindaba laba.
Balomlando wokupha bonke abancintisa kulolu khetho amathuba alinganayo ukuze uZulu enelise ukukhetha ngoba ezwile ukuthi bameleni njalo bathini. Kaningi kaningi sihlala sisola sithi thina bavame ukuba lugatsha lwebandla elibusayo. Ngaleyo ndlela kakwakhe sizwe kuletha ingxabano.
Amabandla amancane athi abakumeleyo abafuna ukukwenza benganqoba, abafuna ukuguqulwe umehluko wabo lamanye amabandla avele sekhona lemibuthano yabo yemikhankaso ngezinye zezinto abafuna bezindaba bazethulela umphakathi. Studio 7 Johannesburg le South Africa, New Benedictine Shapo.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Sokuleminyaka elikhulu imbongi eyalwa impi ye-World War I uWilfred Owen waloba ukuthi wabona isotsha lihitshwa yintuthu ye-chlorine. Uthi kwakusethusa ukumbona engena phakathi kwentuthu ezama ukuphefumula kodwa kusehlula. UNikki Haley omele elemelika kuhlanganiso yamazwe wonke womhlaba jikelele i-United Nations utshele abanye bakhe emhlanganweni wehlangothi lwe-United Nations Security Council ukuthi intuthu ehitshayo e-chlorine yasetshenziswa okokuqala nge katisempi ye World War One. Uthi ukusetshenziswa kwezikali zentuthu eshitshayo kwamiswa emhlabeni wonke, kwamiswa njalo lokuzilungisa lokuzigcina. UHaley uthi amazwe ayicabanga ukuthi izikali lezi kasuze zisetshenziswe futhi emhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu akusenzakalanga ngendlela ababeyikhangelele njengoba umongameli Bashar al-Assad wakwele Syria kukhanya elegunya lokusebenzisa izikali lezi. Uthi ngomnyaka ka-2013 wazisebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo phandle kwedolobho leDamascus lapho kwafa khona abantu abaningi okumangalisayo okugoqela abantwana labesifazana. Kulandela lokhu uthi inhlanganiso ye-United Nations yathatha isinqumo sokuvimba izikhali zonke ezentuthu ehitshayo kwele Syria kusetshenziswa i-resolution 2118. Kwathi-ke ngomnyaka ka-2015 kwathathwa njalo esinye isinqumo sokuvimba izikhali lezi kwele Syria ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi i-joint investigative mechanism. Ngaphansi kohlelo lolu kwakudingwa abantu ababesekela ukusetshenziswa kwezikhali lezi. Kodwa ke uHaley uthi ukuvuselela uhlelo lolu kwavinjwa lilizwe leRussia. Uthi kumele kuvinjwe ukusetshenziswa kwezikhali lezi kwele Syria okusanda kubulawa abantu nguhulumende ngentuthu ehitshayo. Ilizwe leSyria lake lasebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo edolobheni leKhan Sheikhoun. uHaley uthi sesifikile njalo isikhathi sokuthi inhlanganiso ye-United Nations ibophe ziqine ngokuvimba izikhali lezi.
Silugqiba ke uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Dani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.